kwabase Thessalonika bokuqala isahluko sesibili. Liyazi lani bazalwane ukuthi ufika kwethu kini kakubanga yise. Kodwa lanxa sasihluphekile kuqala saphathwa kubi eFilip. Njengoba lisazi lani saba lesibindi kuNkulunkulu sokulichumayeza ivangeli likaNkulunkulu phakathi kobunzima obukhulu. Ilizwi lethu kayisilo elokuduha, lelokungcola lelobuqili. Kodwa njengoba sivunyiwe nguNkulunkulu ukuba siphathiswe ivangeli, siyakhuluma ke singenzeli ukuthokozisa abantu kodwa ukuthokozisa uNkulunkulu ohlolayo inhliziyo zethu. Kasizanga sisebenzise amazwi okulalisa ngolimi njengoba lani lisazi. Kasizanga futhi siwasebenzise ukufihla ubuhwaba ngawo njengoba uNkulunkulu engufakazi. Kasifunanga udumo ebantwini oluvela kini ingabe kwabanye. Loba sasingaba lamandla okulufuna njengoba singabapostoli bakaKristu, kodwa saba mnene phakathi kwenu njengomdlezane esondla abantwana bakhe. Njengoba besilithanda kangaka, safisa ulinika kungesilo ivangeli kaNkulunkulu kuphela, kodwa lokusila kwethu uqobo, ngoba laselingabathandekayo kithi. Liyakhumbula bazalwane ukusebenza lokuchikachikeka kwethu, sisebenza ubusuku lemini ukuze singabi ngumthwalo la koyedwa wenu. Lapho silichumayeza ivangeli likaNkulunkulu, lina lingofakazi kanye loNkulunkulu bokuthi sahlala kanjani phakathi kwenu lina elikholwayo, ukuthi ukuhlala kwethu kwakungobungcwele langokulunga la kungasoleki. Njengokuba lisazi ukuthi saliphatha ngamunye njengoyise ephatha abantwana bakhe, sililaya, silimisa isibindi, silitshela ukuba lihambe ngokufaneleyo phambi kwaNkulunkulu olibizela embusweni lebukhosini bakhe. Ngalokho kasiyekeli ukumbonga uNkulunkulu ukuthi kuthe lapho lilamukela ilizwi likaNkulunkulu elalizwa ngathi, kalilamukelanga njengelizwi labantu kuphela, kodwa njengelizwi likaNkulunkulu, njengoba liyilo isibili lona elisebenzayo phakathi kwenu lina elikholwayo. Ngoba lina bazalwane lafana lamabandla kaNkulunkulu akuKristu Jesu wona aseJudiya. Ngoba lani lahlutshwa ngabesizwe sakini njengalokhu lawo ahlutshwa ngabaJuda ababulala lenkosi uJesu labaprofeti, basixotsha lathi kabamthokozisi uNkulunkulu, bamelana labantu bonke besivimbela ukuchumayeza abezizwe ukuba basilishwe. Bayakwenza lokhu ukuze bagcwalise ubunengi bezono zabo, kodwa ulaka lukaNkulunkulu selufinyelele phezu kwabo. Kodwa thina bazalwane lokhu sahlukaniswe lani isikhatshana nje, singabonani ngamehlo kodwa sibonana ngenhliziyo. Kungikhona sifisa kakhulu ukubonana lani, siyalilangatha. Ngakho ke besithanda ukufika kini, ikakhulu mina Pauli, kodwa uSathane wasivimbela. Ngoba liyini ithemba lethu lokuthokoza lomqhele wokuzincoma kwethu phambi kwenkosi yethu uJesu ekufikeni kwayo? Angithi yini na? Yini eliludumo lwethu lokuthokoza kwethu?